Isiqondiso lezi zethulwe nguhulumende phansi kohlelo lokuba uZulu ahlale emakhaya olwe lockdown lwamaviki amathathu oluqale mhla ka 30 Mbimbitho ngendlela yokwehlisa amathuba okuthelelana kwabantu igciwane le-coronavirus. Kodwa uhulumende uvumele ukuvulwa kwezitolo ezigoqela OOK, Pick n Pay, Spa, Food World, Choppies lezinye ezithengisa ukudla ngalezo nsuku ukuze uZulu angaze abulawa indlala ngesikhathi se-lockdown. UZulu khala ngokuthi ulinda okwesikhathi eside kwezinye zazo ukungena kizo bengeniswa bebalutshwana ngenani eliphansi phakathi kwabalitshumi lanhlanu kusiya kwabangamatshumi amahlanu. Kuthi phandle kuyabe kuzindwendwe bezihlalele kumbe ukuma mahlayana abantu. Iziphathamandla zingazihluphi ukulandela iziqondiso ezabekwa nguhulumende okubalisa zokungathintani i-social distancing. Isakhamuzi semzini weBudiriro umnumzana Victor Dube uveza ukukhathazeka ngendlela abezitolo abaphatha ngayo abathengi.
Lokhu kwenziwa ukuthi uvula eyedwa ezinye izitolo zivaliwe. Njalo nxa esenza njalo kakubona ukuthi ungumuntu omele enceda abantu njengokukhulunywa kwakho ukuthi kathengisa izinto enceda abantu njalo abantu bengabuthani. Khonoko kakuboni ngengqondo yonaleyo, ubona ngenye indlela ukuthi abantu laba kababuthane bebona ukuthi ngiqakathekene kanjani empilweni yabo nxa bengembuluza ukudla bakuthole.
UDube uthi abezitolo benza njalo ngoba besazi ukuthi yibo abathenjwe ngabantu ngalesi sikhathi.
Akasonto yokuthi kukhona hayi sifuna ukuthi silathi sincedise. Injongo yakhe ukuthi siyalibuthanisa alike libone lana ukuthi vele ngabantu abantu makhaza abakhangelanga umkhuhlane. Bakhangele amandla abo phezu kwabantu.
Abanengi bavukela kulezi zitolo ukuyadinga okudingakalayo nsuku zonke okubalisa impuphu, ichukela lokunye, kodwa bafike balinde ukuthola ithuba lokuthenga okwesikhathi eside. Ekuhlaleni emizileni leyo uyabe esekelwa ehlala kumbe ukuma mahlayana. Iziphathamandla zingazihluphi ukulondoloza ukulandelwa kweziqondiso eze-social distancing. Umnumzana Joel Nyoni, isakhamuzi semzini weGlenview, uthi ukungalandelwa kweziqondiso ze-social distancing kuyamkhathaza.
Abantu bangeniswa ngama-5-5. Ku-5 zakhona uyangena 5, kuhlale 30 minutes, ungangeniswanga i-next 5 yabe ifana ingene. So lokhu ku-understand because corona yakhona iyavikela njani yoba. Njoba kuma-queues akhona, abantu i-social distancing yakhona ayikho.
Enye intatheli zindaba esebenza izimele, umnumzana Desire Juma, laye uveze ukukhathazeka ngase kunanzelele kusenzakala kulezi zitolo.
Kulezi izitolo ezinjengabo okay, azilandeli umthetho we-social distancing. Bayabuthanisa abantu ababe ukuzothenga izinto esitolo, babahlanganise one ndawo.
Uqhubekethi kuyingozi ngoba kuzakwenza isabalale kalula i-coronavirus.
Ngithe ngikhuluma lo security wakhona ngaleko okay ukuthi why lingayehlukanisa abantu njengoba umthetho sithi lingakubele kube le-social distancing. Wathi hayi thina silondoloza kuphela izisebenzi zako okay, okwabantu bona asilandaba lakho. Okuyikumangalisayo ukuthi kathi njengoba upresident wathi abantu bavunyelwe ukuthi bayethenga ukudla ema-shops, kodwa ama-shop wona lawa asefihla futhi izinto okumele zithengwe ngabantu beku-lockdown.
Lumsakazo uzame ukukhulumisana lesiphathamandla sesitolo se-OK umnumzana Tendai Makomva, kodwa walile ukuphendula imibuzo esithi bona kabakhulumisani lentatheli zindaba esebenza izimele. Kwaba ngesifanayo lakuhulumende umphathi ntambo ogatsha lwezamankampani lokuthengiselana uDr. Sekhayi Nzenza, laye obengadobhi ucingo lwakhe. Umkhokheli wenhlanganiso yabanini zitolo eye-Confederation of Zimbabwe Retailers umnumzana Danford Mtashu utshele lumsakazo ukuba bephakathi kokulobela abezitolo laba incwadi yokubakhumbuza ngeziqondiso lezi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.